Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-23 Mpalakazi 2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abesifazane abeZimbabwe ababili babikwa bedutshulwe bafa iziklewi esiqintini seLimpopo kwele South Africa besebhasini ebivela ePretoria isiya eHarare.
So ilizwe lethu ngelokuhlala lipheka imithetho, njalo icala labantu laba yikuthi bona bathi hayi u-22 December esilolanga le-Unity Day, kodwa lilanga elokumisa umbhuqazwe i-genocide eyenziwa ngohulumende weZimbabwe.
Abalwela ilungelo loluntu ababotshwe izolo kobulawayo ngelanga le-Unity Day eduzane lesithombe sikamuyi umnumzana Joshua Nkomo bakhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba lamuhla.
Kuzabangela ukuthi abantu bagcine besiba lohlupho, ngoba siyakwazi ukuthi kuyisikhathi sekhefu kunje abantu bavele ezindaweni ezijajeniwe, kuyafika ukuthi inani libe liningi endlini. Kubesekusithi-ke lezo zinkonqala lezo ziphathele kade ukhanya ukuthi zigcine amanzi, zigcine zezingasenelisi ukuthi abantu zibe nele ngenxa yokuthi inani labantu liyaseliliningi.
Izizalwane zeZimbabwe ezikhala ngokuthi zizathakazelela ikhefu lekhisimusi kungelamandla kagetsi lamanzi ezimpompini.
Umnyaka 2023 sinoku sihamba ngengoma efanana nengesebenzi. Okungaqeda eZimbabwe yikuthi amazi izisebenza zihole i-US dollar zonke.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abesifazane beZimbabwe ababili babikwa bedutshuliwe iziklewi bafa esiqintini seLimpopo kwele South Africa besebhasini ebivela ePretoria isiya eHarare. Iphephandaba leHerald lithi iziklewi ezintathu kade zihlome ngemibhobho zihlasele ibhasi le emangweni othiwa Bela Bela esiqintini seLimpopo. Kubikwa kulomunye njalo wesifazane obesebhasini le olimele kabuhlungu. Isikhulumeli samapholisa uBrigadier Motlafela Mojapelo utshele leli phephandaba ukuthi akubotshwanga muntu, kodwa amapholisa amatasa ngalesi sehlakalo. Iphephandaba leHerald lithi iziklewi lezi bezingene ebhasini yenkampani yeCopperbelt Bus Company njengabo bonke abagadi, kodwa zakhupha izibhamu zadubula omama abathathu. Bonke abanye bathathelwa imali lempahla ebalisa amafoni, qede zabaleka izigebengu lezi ngemoda kade ilandela ibhasi. Abantu abathathu abalwela ilungelo loluntu ababotshwe izolo kobulawayo ngelanga le-Unity Day eduzane lesithombe sikamuyi oyekhokhela ibandla le-PF Zapo umnumzana Joshua Nkomo bakhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba namuhla ngemva kokulala esitokisini seBulawayo Police Station. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba kumbe legqwetha elibamelayo umnumzana Jabulani Mhlanga ukuze sizwe okuningi ngecala abaletheswayo. Abathathu laba babalisa unkosazana Samkeliso Chuma labo umnumzana Thamsa Nqancube loMelusi Nyathi, njalo babotshwe bezama ukufola bekhumbula abantu ababulawa ngesikhathi seGugurawundi. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo osithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lomnumzana Mbuso Fuzwayo, umqondisi wenhlanganiso ye-Ibheju likaZulu okuyiyo ebiqoqe lumbuthano.
babuchiweyo singathi oda kusenzakala ekuseni amapolisa abehlukuluza nje wonke umuntu ode khona phana esithombeni ode lande umsebenzi wanamhlanje loda bezihambela babe lokuhlukunyezwa kakhulu ukuthi bebengani sebefuna lokuthi bebachaye ngamabhathani stick basukile labo babuchwe bengesekho lapho kodwa hayi asibaphathele khona sibahambisela ukudla sabahambisela lamaphilisi ngoba bebekhala ngamakhanda kodwa hayi ispirithi sabo kasikho down layo umathu njengomntu ongomama ngilethemba lokuthi ubehleze kwazi ukuthi kwelinye lamalanga into enjengaleyi izenzakala akatshengisi ukuba ngumuntu oyethukileyo
kuyini elikukhangelela ukuthi kuzayenzakala sikhuluma kanje kusasa
umthetho abawetheswayo angisakhumbuli kodwa it has to do with imopha kusasa njengokutsho kwamagqwetha kukhangelela ukuthi bazahamba ekhoti kodwa njengoba iZimbabwe ngendlela esengiyibone ngayo uyalala namhlanje usetheswa icala TV bevuke sebesitsho something else ngoba laba bantu bathe bebabopha bababophe bezihambela kodwa kathesi sebesithi bababophe bethwele ibhana okuyinto engasilo qiniso so ngoba bazondele ukuthi abantu laba bayale ukubhadala iadmission of guilt so ilizwe lethu ngelokuhlala lipheka imithetho njalo icala labantu laba ukuthi bona bathi hayi u-22 December esilolanga le-Unity Day kodwa lilanga elokumisa umbhuqazwe i-genocide enziwa ngohulumende weZimbabwe yikho uhulumende akuzondeleyo yikho uhulumende weZimbabwe ayinveste a lot in it to suppress wonke umuntu okhuluma ngobubi abenzayo lokuthi uma sisithi silungisa lolu daba kasilulungiseni ngeqiniso endiqiniso lokuqala yikuthi sivume ukuthi kwenzakala i-genocide
lo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo umqondisi wenhlanganiso ye ibheju likaZulu obeqoqa icingweni lo sithandekile emhlanga we studio 7 ekwobulawayo Nesikhathi sokusela amalanga amabili singakabambi ilanga lekhisimusi ubuswelakala kwamandla kagetsi kanye lamanzi kukhathaza izizalwane zeZimbabwe ilizwe jikelele. UGainer Gumede Saidi weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association ngomumo ababhekane lawo ngesikhathi sekhefuleli.
Masikhangela izinto lezi ezimbili amandla kagetsi lamanzi edolobheni lakobulawayo siyafica ukuthi zombili lezo zinto ziluhlupho emphakathini kodwa nxa sisithi siyakuqathanisa kokubili izesa amagetsi asenganelo ngasikhangela kulezi insuku okwenzakalayo ngoba emavikini adluleyo abehamba sibile kuseni ngabo 4 AM azaphenduke phakathi kobusuku ngabo 11 PM
Sokulokungcono yini
khathesi? Khathesi sokusenzakala ukuthi yebo ye ayahamba amandla kagetsi kodwa esikhathi esiningi ajale ukuhamba ngabo 6 7 AM khona bale kuseni aphenduke ngabo 2 PM kwezindawo njalo ngahambi ahlale nje amalanga amabili amathathu engahambanga lanxa ehamba emini kodwa aphenduka ntambama. Ongenza ngiqathanise lokho ukuthi amandla kagetsi kungcono ngoba lanxa ehambile yebo ye ama fridge zabe sisho ukuthi izinto zingonakala phakathi eziyabe zigciniwe ziyikudla ukuba khona ukuthi kuqandele kodwa akaphenduka
amanzi uwonake njalo kuyini elingafisa ukubona kusenzakala mayelana lamanzi ikakhulu ngesikhathi sonesisibhekane lekhefu lekhisimusi
amanzi nxa ke sesiwaqatanisa namandla kagetsi amanzi aluhlupho ngenxa yokuthi amanzi ayenelisa ukuthi ahambe amalanga phosa amahlanu kusiya kwayisithupha kusiya kwayisikhombisa kubangela ukuthi abantu bacine beswele ukuthi basebenziseni ngoba nxa siqatanisa amanzi lamandla kagetsi amanzi kawala replacement ngoba uyabona ukuthi amandla kagetsi abantu balakho ukuthi basebenze inkuni kumbe igasi kodwa amandla kodwa kamanzi uhlupho lwakhona ukuthi angavele ahambe ayahamba isikhathi eside ngikhuluma nje namhlanje kuvulwe nje ezinye izindawo ezisupplywa yi-Criterion Waterworks laphana yokubalisela uPhumla South lezinye nje kube sokusithi ezinye lezi ezisupplywa futhi yi-Criterion zivaliwe konke kubangela ukuthi abanye abantu sebehambe ephosa amalanga ambalwa sibengelawo amanzi so sikhangela ukuthi kungena kukhefu kunje kungaqhubeka nale i-program yabo abathi i-water restoration supply program ukuthi amanye amalokhu jabe lamanzi amanye angela manzi kuzabangela ukuthi abantu bagcine besiba lohlupho ngoba siyakwazi ukuthi kuyisikhathi sekhefu kunje abantu bavele ezindaweni ezijiyajene kuyafika ukuthi nani libe linenge endlini bese kusithi ke lezo zinkonqa la lezo ziphathele kwathi ukhanya ukuthi zigcina amanzi igcine sezingasenelisi ukuthi abantu zibenele ngenxa yokuthi nani labantu layo selilinenge.
Kuyini elikukhangeleleyo ukuthi i-council ingangenela ikwenze ukunceda ngodubo lolu?
Khangela ukuthi uBulawayo City Council enze khona kana jalo ukuthi akwenze eminyakeni yonke ukuthi nxa kungena isikhathi samakhefu lesi bavule izimpompi zonke abantu babe lamanzi ngenxa yokuthi kungavele kuswelakala amanzi lapho kuyikocina kubangela ukuthi kuqhamuka umkhuhlane wesihudo le minye nje imikhuhlane yabe ifuna ukuthi kube lamanzi ahlanzekileyo ngaso sonke isikhathi. So ke siyakhuthaza City Council ukuthi iqhube ngohlelo lwalona nayijale ukuthi vele ulwenze lanxa ngalesi sikhathi ngasokuthe kwaba khona abantu izivakashi ezinengi bavule. Kodwa nje sibazi nje ukuthi ngabantu akwesinye isikhathi abanganaki imbono yabantu sebengayekela khonokho. Izesa la siyayikhuthaza ukuthi njengoba kade bethe sebetholile about 500 megawatts abathe bazawa-importa khanye ukuthi baqhubeke baya-importa kwenzeka ukuthi abantu ngesikhathi sekhefu bapheke izinto zabo bakhanyise babe sekukhanyeni kungaze kwadlala amakhefu la esiwakhangele ukuthi azaze aqhube kuyefika umhla ka-1 January abantu besemnyameni njalo bengela manzi.
Hello ke ngumnumzana Thembelani Dube esiphatha amandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa le Studio 7 ekoBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba ajiyeneyo. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi amankampani ezokwenjwa kwamatshe aligugu aphatheke kumisebenzi yokungethembeki ngoba bengavezi inotho abayithola emigodini. Ngalokho uhulumende uthi usezaqinisa isandla. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ukubambana kwezaphu lezanu kwaletha ukuthula bambana kwabantu esigabeni seMathabeleland North abakhuluma indima ezehlukeneyo kulezi zigaba kulazo zonke zelizwe. Leli phephandaba lithi isigaba seMathabeleland North silendima ezibalisa isidonga, isinambia, isidombe, isilubale, isilozi, isindebele lesishona. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Yebo, 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 bafowethu baka Studio 7, linjani bafowethu? Hayi, philani ngenkosi, njengoba sisiyangena ku-23, ngiyathemba ukubona lizoba ligcinekile ngesandla esilomusa esikaKristu. Into engizama ukuthi ngikhulume ngayo nansi lapha, ngizwa usizi lokudana okukhulu kakhulu ngale ingozi eyenzakaleyo emgodini wematopo lapha kuqhanya khona kulabantu abathize abadlule ezwe. Ngiyazibuza-ke mina ukuthi labantu abavula imigodi baphungukuvula imigodi nje akulama imilayo abayitholayo kuhulumende yini? So ngizama ngikhola umuntu ovula imigodi kumele ovule ikhampani kumele ebe le insurance yadingeka. Sicela khona uhulumende lo umuntu ovula ikhampani engala insurance kamthi khona kahlale phansi ehambe elala kumele elusa imbuzi zakhe ngokuthi akulesizathu ukuthi khona abantu emsebenzini kuthiwa umuntu utshonile ushile kodwa engazuzi unce kuleyo company. Company enjani? Company yamandlwane yena esesiyidlasi abantwana ukuthi khona ikhampani kodwa kungatshengisa. Hayi bo, kumele kadonsa amasokisi manje yikho sicela uhulumende kadonsa amasokisi. Nxa sasimvotela sasingamvoti khona ehlale kuphela eofisini sasimvoti khona edonsa amasokisi okurongo ekulungisa. Ngiyacela uhulumende, ngiyacela uhulumende wethu mnankakho hawu nkosi yami. Hayi bo, ngenela ngiyethemba wona la mazwi ungawezwa nembali zadonsa amasokisi. Ngiyabonga.
Yeah, sanibonani balandeli beStudio 7 njani lonke, ninjani lonke labasakazi nabalandeli. Ngithi nami ngisike lijikayo la ngiyezwa ikhona enye inkulumo engizwile lapha ephathelane nezaphu. Le ndoda le ithi khona izaphu wayibona ukuthi iselebrethelane i-60 years yayo. Ngicabanga ukuthi lo ndoda lo abayazi into ayikhulumayo. Kazi kwesinye isikhathi ma ungakwazi ongakukhuluma ungangeni emoyeni ngoba usuke ungazi. Ma uzothi wena iselebrethelana uyibona ukuthi yini yakwenza izaphayiza ngibe sembusweni baba. Njalo abantu abafayo bebulawa i-Google Round bafele izaphu. Into kumele ubeyazi leyo ma noma iselebrethela lokho ibahlonipha labo bulawa igugu rawonde wena mawu opoza lokuthi uthi ungwezano avele lapho kanjiki ungwezano mosuku khuluma izinto ongazaziyo njalo ukuthi ize isayini iunit code kwakuyindlela eyayivela ifanele iyenze ekuvikeleni abantu bezaphu ukuthi bengaqhubeki belokhu bebulawa aluba akakwenzanga lokhu unkomo ukuba abantu bemandebeleni labanye ababengaphansi kwezaphu ukuba baphele mhlawumbe futhi wena izaphu leke ithatha ilizwe lelo ngoba iyethatha ilizwe wawungakazalwa awuyazi into oyikhulumayo izaphu yiphathi eyiyona yona okumele ukuthi manje abantu bebambane bebuyele kuzaphu kuvote imandate yezaphu ngeke zifane nemandate yezana ngoba izaphu kuba yiyeyabusayo lapha kuleli lizwe kuba leli lizwe alikhoswa lokho kwenzakalayo kwenziwa izano ya kwenziwa izano iyona eyaphiwa ilizwe iBritain izaphu yathatha ilizwe lelo through iGandhi ya yalithatha amabhunu aguqa asarenda ngenxa yezaphu amazipra forces esilwa wena ungakhuluma into ongayaziyo ngaleyo nje uzifake entweni ongayazi ndoda ma ungowezano hambe ohlala kuzano uhlukane nezaphu
ake sibingelele sibingelele kini nonke abestudio 7 nakubo bonke abantu abathanda iy'ndaba njengami nami ngithanda iy'ndaba kumnandi ukuhlala usizwa ukuthi i-current affairs ithini ngoba abanye abantu umuntu uyahlala engayazi i-current affairs ukuthi ithini umuze sesiyakhipha iy'ndaba ezingayikho right ngibuye futhi ngithi mina ebantwini bonke abalimalelwe yihlobo egwanda estonmore balahlekelwa ngabantu hhayi sizwa ubuhlungu kodwa into yonke siyinika siyinika unkulunkulu sithi kangela ukuthi izanu yenzani yikho abantu besiyafela endleleni bebulawa zimota behamba yebo ye njalo futhi ngibuye ngithi mina kulabo abantu abama-political parties bendingakhali ngokuthi ubani uyenza ukuthini ubani uselebrata ukuthini ubususiyatshela abantu ukuthi abantu laba bayenza into erongo ngokuya empini baselebrate kuthathelwa kambe kumnandi ukuthathelwa into zakho then laba abantu ababotshelwa olokhuzeni ojob scala ma besiyaselebrata kumnandi yini ukuthi bebotshelwa abantu that is inkulumo engekho right emuntwini othi uyi-politician ma ukhuluma ngento ye-politics ungacriticize umuntu we-opposition criticize i-ruling party laba abantu abazicelebrateayayo kumbe bacelebrata i-60 years yes you have to celebrate ukuba ne-60 years kanti ma usuyayenza i-birthday yakho usule 60 years ungayenzanga lutho kungalamuzi kulicala yini izaphu ilungile ukuze ibonakale ukuthi hayi i-still existing i-still existing bakhona bo-PAC labo bayacelebrata ama-birthday yakho kungala nto abayitholayo it's fine izaphu yabuya nento eziningi yazala yona izanu yazala konke okungo-MDC bonke ama-parties laba ukuze beqale ukuthi bebe ngama-politician babone ngani ngezaphu umusa inkosi uhlale nabo ukuze baphakathi amen
silibone silibone Studio 7 silibone njalo noma singabonani sibonana ngememoya sithintana sizwane hhayi anginayo iproblem yebo ye ngiyezwa abantu bayakhala abantu bayakhala abantu bayakhala inkulumo yezanu ithi izanu nge-Europa izanu ngegazi iyabulala banubanu izanu mayithi abantu bantu izanu you have to understand those words and their song zanu ayishambofike akabikazombo phansi izanu ayisoze yafayakela umbhobho phansi ngoba yasunukula izimbabwe which is not true abantu abasunukula izimbabwe izibra ngezaphu so into engiyitshoyo ukuthi i-intimidation day mali ngama-cowards you'll run away ligcine selisithi if we can't beat them join them mina ngayehlula ke bantu bakithi ke ngiloke ngiminjalo I'm a ZAP member kuthe mazi kusiyangena iunity then ngahoxa ngaphuma azivele eceleni into engiyitshoyo ukuthi if you people you don't know iphathi okuthiwa izanu then you have to understand izanu lizayi-understand that ibone ukuthi izanu yona okwayo ifuna ipower kuphela and by intimidating you ma ikuintimidata then uzahamba uhlaba umkhosi ukhale unkomo wahlaba umkhosi olokuze noJulius Nyerere bayala then unkomo wasuka lapha wabaleka wazewadlula e-South Africa wayendlanda ukuthi ekhuluma kibo abantu ababesicolonizile abantu labana bafika bamkhangela njengenyama ethileyo then unkomo wabona ukuthi hawu manje noma mbalekile abantu balokhu bebulawa kungcono ngenzeka i-came back wabuya laphana wanika i-assurance ukuthi noma engafa akusela enye iplan so uthe efika laphana wabona baqala futhi bayama-intimidata waqeda iminyaka wabona ukuthi ayakusebenzi then the best way to do kungcono sihlale phansi sivumelane but in this time lokho okwenziwa ukuthi abantu labana abahamba behlabela izidokana. That is a slogan of intimidation. Into engiyichoyo ukuthi bantu be-CCC, nathi thina ama-opposition asikukhangeleni, sikuboneni ukuthi kuya ngapi. Njalo lingahlaleli ku-announce kakhulu emsakazweni ngoba selikuannounsile kuyazwakala. But go to the people, nibatshele ukuthi hayi bo lokhu yikwethusela ngoba uma lingayanga ebantwini kuzahlala kuyukuthi hayi laba bantu bakhuluma ngeradio. Go to the people and address them from the branches into zaqonda. Thank you very much. Bye bye.
Ngiyabingelela Studio 7 kubasakazi oNtungamini Nkomo, Chris Gande, Magumede laphayana kanye labalaleli phezu kohambo olukhulu abantu abaluthathayo besiya kuma holiday bevakashe njengoba kuyikhisimusi. Ngiyabingelela laphana kuwonke umuntu. Bese ngivele ngigijime ngihlale endabeni ngale ngithi mina hawu yebo, ngoba namhlanje sekukhulume abebandla lezanuphefu bathi uChamisa kabulawa, kodwa kuyacaca ukuthi akula any action kumbe ngithi akula mzamo othathwayo ngamapholisa ukuthi laba bantu bazithole bevalelwa labo njengalokho esikubona kwabanye ababandla. Lizwe laseZimbabwe hayi futhi ibandla lezanuphefu laze lazenzela. Uyabona ke lokhu kuthiwa umathanda, ilizwe laze lazenzela intando phezu kwezizalwana zaseZimbabwe. Hawu, ukhona omunye owakhulumayo futhi ngamuva ngokuthi uChamisa kumele abulawe. Oh, kodwa mase kuqondana ngokuthi abantu laba baphuma uhlangothi luphi, hayi amapholisa aseZimbabwe akungeni kakusebenzi lokho. Hawu futhi kodwa kwaze kwahela kwaze kwazwisa ubuhlungu kwaleli lizwe, hayi asazike. Bese ngibuya ngithi mina hawu, ubaba omthulu uNcube uyakhuluma mpela umuntu omdala, akafaki ngitsho lesandla phezu komlomo ukuthi makungaphumi kuzwakale, akwenze sakushaya indiva, akwenze nje sengathi uyanyeya. Ayikhulume straight ithi government ithi ayila mali engayenzela ibhajethi yalonyaka, kodwa igovernment ikwazile ukukhipha imali ezingama 500 emuntwini munye ngamunye, 500,000, which is enye imali phela le enzima kakhulu ukuthi imali okufanele ukuthi ngayasiza. Awu kodwa government yaseZimbabwe, awu ZANU-PF awaze wasebenza ZANU-PF ngenye indlela emangalisayo le bantu bakithi. Kodwa cela ukuthi umutsha, umncane, umdala, ntombi, jaha, baba, mkhulu, gogo, mama, kodwa lingabe liyakuzwa yini lokho okukhulunywa yiZANU-PF, okwenziwa yiZANU-PF? Ingakho-ke limukani, kuyavotwa ngomnye ozayo. Phumani kuZANU-PF liphele lithi du, ngoba yinamsebenzi wenza iZANU-PF. Kuyahlutsheka iphinde icizele lilitshela, kodwa kukhona abaqina loke bethi iZANU-PF phambili. Hayi hayi, kubuhlungu lokhu kakhulu.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa elobe enkundleni yokuxhumana eTwitter esithi uyaziqhenya ngomsebenzi owenziwe nguhulumende wakhe lonyaka, inhlanganiso emela izisebenzi eZCTU ithi umnyaka ka-2022 ubumnyama okubi kakhulu kuzisebenzi. Isiphathamandla seZCTU umnumzana Ambrose Sibindi utshele uNtungamile Nkomo weStudio 7 ukuthi izisebenzi eziningi ziza kuba lekhisimusi embi kakhulu lonyaka.
Kuzisebenzi zeZimbabwe ikhefu elihlala likhulu ngesizathu sokuthi izisebenzi zeZimbabwe zisosa nzima. Iholo ezilihola kathesi lingaphansi e-poverty timeline, and i-poverty timeline sikhathi kathesi sibe $560 or equivalent, kodwa balithwana vele bona abaholo ko-$250. Kusitho ukuthi ikhisimusi yebo eyokuthi siyabonga ukuthi likhefu elikhona, kodwa ukuthi abantu baphathisele bona sikwazi ukuthi ngitshela ukuthi lebathengelemboni lokhu lalokhu, bathole ukudla okuhle, abantwana bathole izigqoko ezintsha, kuthi bathenge lokhu lalokhani, akusoze kwenzakala ezimbabwe kathesi ngoba izisebenzi zidonsa nzithi. Ngokunjalo-ke kuzula usizi khonokho kuyatshengisa ukuthi le bhonasi nale kuthi iyanikwa ezindawo inikwa kwezindawo belinikwa i-RTS ingase-US. Yikho sithi thina uhulumende ngawo yafaka umthetho wokuthi izisebenzi zikhona kungenzulu, kwenzela ukuthi abantu bongebe nelisa ukuthi baphile lezinto zabo, kanti ulahle lokho abaphansi kwakwalesi sikhathi.
Umongameli Emmerson Mnangagwa eloba enkundleni yeTwitter uthi uyaziqhenya kakhulu ngokwenziwe nguhulumende wakhe lonyaka ukuthuthukisa impilo kaZulu. likubonile yini lani njengezisebenzi kanti njalo ungathi umnyaka ka 2022 ubunjani kusebenzi nxa ungawuchaza?
Well, eqinisweni singananzela esesijana amaqiniso ukuthi phela izisebenzi impilo yazo iyame kwezinye izinto. Ungangena esibhedlela kathesi wananzela ukuthi ezibhedlela esiqhima ngazo akulabantu abagula abayizisebenzi abanye abalala phandle, kulabantu abagula abayizisebenzi abanye abangatholi imithi yokuthi bayilakhe ngenxa yokuthi abanamali. So-ke eqinisweni ukuthi siyezwa uhulumende sithi yena kubo umongani nangezinto abantu bayathokoza aluba uyabuya kangene esibili yabo emalokishini abone okwenzakalayo aphile nabantu amahona nje elilodwa abone abantu baphila nzima njani. Le qiniso leyosebenzasozasifaki ngoba abantu bayadubeka, abantu abaphatheka kahakuhle, abantu abalamali, abantwana sikhuluma kanje bakhona abantwana bezisebenzi abangafundiyo ngenxa yokuthi imali ayikhoaxoshe ezikolo abantu baxoshe ezindlini ngenxa yokuthi ezindlini lapha sokubhadaliswa manje ezidollars $60 per room ekhina uthola ubaba esehlala ngalo abantwana behlala ngalo mama ehlala ngalo ezihlotsheni sport ngathi khonapho kulobuhle singathi thina uhulumene kawunanzela mnawo awunanzela ukuthi leba sebetraining abantu baphila nzima ezibhabho kathesi.
Umnyaka ka-2023 kuyini elikukhangeleleyo kuye?
Umnyaka ka-2023 sinoku sihamba ngengoma efana nayo bengisebenza ukuthi okungacetshwa ezimbabho yikuthi amazwe izisebenza zihole i-US dollar zonke kwenzela ukuthi baphathiseke and kube le benchmark ngoba sekathesi i-poverty attainment iku-$520 yiyo imali ebethi ikhangelele ukuthi kufanele iholwe izisebenzi ngo-2023 kusiya phambili. Leso zincetshiswa futhi ngokuthi baphiwe i-housing banikwe izindlu uhulumente akumele sikhimi sokuthi abantu bathole izindlu babe nezindlu zabo into esizikhangelelo zenezo.
Hello ke ngumnumzana Ambrose Bindi wenhlanganiso emela izisebenzi eZCTU. Ukwezemelika asebehlala emazweni bathi lanxa indingeko zokuthakazelela ilanga lekhisimusi ezifana lokudla lempahla entsha kutholakala lula. Ilanga lekhisimusi emazweni liduma. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leNew York, umnumzana Busani Ntini uze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Umehluko ukhona kakhulu babagande ikakhulu singathi siyakhangelisisa indlela ikhisimusi yayiyo sisakhula sasengabafana kwakusiba lilanga alo celebrator izavuka letsha ibreakfast elamabhanzi into yonke enhle lihambe echurch liphenduke lichaye ibrunch libhode imizi lemizi yezihlobo lizikholise lanje kuzabuyilantshi then after lunch kuchaye zemgido lani kube lilanga nje elihle elibusisekileke kakhulu. Kodwa lapha emelika ilanga lelekhisi most liba to commercialize ilanga lokuthi abantu bafuna ukuthenga izinto ezithize abantu batshona belayini lema ezitolo befuna ukuthenga izinto akufanani lalokhu esasikwenza ekhaya. Kodwa ngiyananzelela njalo ukuthi lakho ekhaya khathesi ikhisimusi ayisafani lakudala abantu sabathatha imikhuba yakwamanye amazwe kodwa hayi ayifanani ngitsho namhlanje ikhisimusi yekhaya ilokukholisa okukhona. Lapha emelika nje okuqathekileyo ukuthi livuke litshintshane nama-gifts then lisuke lapha liyekudla idina ilunch kumbe idina abanye siyahlangana singabangani kodwa abanye liyasenzela nje lalodwa ikakhulu isikhathi sekhona. So hhayi ngaphe emazweni ikhisimusi ingani i-commercialized ayifanani lokho ekhaya.
Lapha emelika baningi kakhulu yini abalinanzayo kumbe balutshwana?
No, abantu baningi abacelebrate ikhisimusi kodwa beyicelebrate for ama-different reasons. Bakhona amakristu acelebrate-ayo bekwazi ukuthi ilanga lokuzalwa kukajesu then kube khona abasebenzayo nje ukuthi hayi iholiday njalo bebekhona njalo abanye abezezinye izinkolo bakuthatha labo ngenye indlela. kodwa ikhisimusi lapha eyacelebrethwa siyawazibele umuntu wonke uyamelela lokho kuthiwa yi-White Christmas, kulo Santa Claus omelelwayo okuthiwa uvela khona le enopho ezokupha abantu ama-gift through irozeni ichimini lapho okomlilo khona. So iyacelebrethwa lapha ngobuningi babo, kodwa njengoba ngitshilo phambilini ukuthi i-commercialized into yakhona, uSanta kumele alethe izipho okutshoyo ukuthi kumele abantu begijime bekhenga ezitolo, kufihlwe izimpahla zivulelwa abantwana ekuseni ngakufake ngaphansi kwe-Christmas tree. So ngapha isuka ikhisimusi yakhona kube lokuthengelana izinto kakhulu ngesikhathi sekhisimusi.
Siligqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, livele khisimusi enhle. Igama nguChris Gande.